Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 kuMbimbitho 2021 ngokhiphitube. Endabeni zethu lamhlanje. Sokulungiselelwa ukuhlatshwa kwabantu okwesibili iJackson yeSinopharm.
Silindele ukuthi sihlatshwe kwesibili loba nje sizwa ezinyingcitshi zisithi kungaba lezinyalo nxa sekuhlatshwa iJackson yesibili.
Umnumzana Obed Gudu osuke kumabandla aphikisayo wangena kubandla leZANU-PF ukuthi wethusa kwenzakala kumacele eMDC.
A lot of regionalism, a lot of tribalism, not to mention the violence.
Kwakugxokozela kakhulu ugcwele ubandlululo ubukhohlakali lokunye.
Kungcwatshwa umlingisi olodumo u-Eninira obulewe kule South Africa.
Sizwa ubuhlungu ukulahlekelwa lithalenti elingaki u-Eninira ukuthi ulahleke esifaka buhlungu.
Sixoxa lo-James Marabini osanda kwethula ingoma yereggae ethakazelelwa ngoZulu.
EZimbabwe eAfrika kuzo zonke indaba ithanda kakhulu ingoma le.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Luqala kusasa uhlelo lokuhlaba okwesibili abongi odokotela labanye abamungela iJackson yeSinopharm kusungula uhlelo lolu ngohlalanja lonyaka. Ubathabile Masuku uzethulela lolu daba.
Hlangothi lwezempilakahle luthi bedlula inkulungwane ezingamachumi amane i-42,210 asebehlatshwe kuhlandla lakuqala iJackson yeSinopharm eZimbabwe eyokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Kukhangelelwe ukuba ihlandla lesibili lizaqala kusasa elizweni lonke jikelele. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga sewahlatshwa okwesibili esenzela ukukhuthaza abantu ukuba bahlatshwe ijekiseni le eyanikwa eleZimbabwe ngeleChina. Unkosikazi Juliet Khumalo, umongi osebenza esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, uthi sekhangelele ukuhlatshwa ijekiseni yesibili.
Mina ngikhangelele ukuthola i-second dose ye-COVID vaccine ngolwesine lololuzayo. Engingakutsho ukuthi size ngihlatshwe kuqala. Angizange nje ngibe lama-side effects ngaphandle kokuzwa ubuhlungu kungalo engahlatshwa kiyo. Ngalokho ngibona ingani i-vaccine le isefu. Kasikhuthazeke siyihlabe sonke ukuze sivikeleke kubhubhane lona.
Umongi umnumzana Wellington Chabangu uthi laye uselinde ukuhlatshwa okwesibili.
Asilindele ukuthi sihlatshwe kwesibili loba nje sizwa ezinyingcitshi zisithi kungaba lezinyalo nxa sekuhlatshwa iJackson yesibili. Kodwa siyananzelela ukuthi abanye lokhu bengani basahlehlele emuva ekuhlatshweni lapha, mhlawumbe balindele ukuthi abanye behlatshwe iJackson yesibili beqale bebone abantu abakholwa ngokubona. Kodwa singakhangela vele ngekwempilakahle, izinyalo zikhangelelekile vele kuyo yonke imithi esiyithathayo emzimbeni yethu, kungasikho ngenxa yaleyi coronavirus kuphela, kodwa ke yonke vele imithi injalo. Ingakho akumangalisi ukuthi abantu bebelezinyalo nxa bengahlaba lijekiseni i-coronavirus yesibili.
Unkululeko Mathe osakhulayo ofunda e-National University of Science and Technology uthi usezimisele ukuhlatshwa iJackson yeSinopharm njengoba kungela muntu okuthiwa ulaliswe esibhedlela kulandela ukujova iJackson le.
Indaba ye-vaccine nokuthatha i-vaccine u-right, ngoba sibona ama-ministers labo Vice President beyithatha, so asikaboni problem kiwo. Kathi asamenye sithatha ivaccine sihlale sivikelekile kucorona.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi akumelanga abantu babanjwe ngamandla ukuthi bahlatshwe iJackson yeSinopharm.
Well, siyananzela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 umkhuhlane omutsha. Imizamo yonke ikhona yokuthi lo mkhuhlane unqandwe ukuthi ungamemetheki. Siyakwazi ukubana kule nkulumo eziningi ngawo livaccine ukuthi ayiqedakali, abanye bathi yaqedakali, kodwa sikuthiwe ukuthi lanxa kunye njengezakhamiza koBulawayo, abantu abahamba abakhululekileyo bahambe bayehlatshwa kwenzela ukuthi bavikeleke. Kodwa lo ongakhululekanga nje bakungabanjwanga ngamandla la engazihlala, kodwa kuqathekile ukuthi nxa ungakhululekanga ungabambani ngamandla ukuthi bangayihlatshwa. Sibayeleni abahamba babahambe, abesala wabesabe, sikuhlonipha kunjalo.
Umqondisi wogatsha lwezempilakahle ukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi inhlelo zokuqhutshwa kohlelo lokuhlatshwa kwabantu iSinopharm kusiya phambili zizakwethulwa kusasa. Okwakhathesi bekulendawo ezine kobulawayo ezokuhlaba kwalabo abavunyelweyo kuhlelo lokuqala. Indawo lezi isibhedlela sempilo, iMaqhawe Clinic, eMakhandeni Clinic leprincess Margaret. Imele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo abantwana besikolo abaningi babuyela ezikolo kusasa kulandela ukuvulwa kwazo ngeviki ephelileyo. Kuqale kwemukelwa abaku grade 7, form 4 labaku form 6. Okwamanje bonke abantwana bakhangelelwe ukuba bayabuyela ezikolo ngesikhathi kulabanye ababalizi abathi abafundisi ngenxa yokuthi baswela impahla yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 leholo eliphansi. Uhulumende uthi uyazama ukulungisa konke okufunakala ezikolo ezavalwa kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-COVID-19 yakenye. Umnumzana Obet Gudu wayengumsekeli kamongameli webandla le-Movement for Democratic Change elalikhokelwa nguNkosazana Thokozani Kuphe uthi ucabange ukungena kubandla le-ZANU-PF ngenxa yokuthi kugcwele ubandlululo, ubukhohlakali lokunye kumabandla aphikisayo eZimbabwe. UGudu owamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uNumzana Constantino Chiwenga ngesikhathi engena kubandla le-ZANU-PF utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi ubesekhathele ngokwenzakala kumabandla aphikisayo.
There was a lot of intolerance, a lot of regionalism, a lot of tribalism, not to mention the violence.
Kwakuxokozela kakhulu, kugcwele ubandlululo, ubukhohlakali lokunye okwenza ngizwe ngingumuntu olahlekileyo. Ukulwa okwenzakala kungcwatshwa uMorgan Tsvangirai kwangethusi. Laba ngabantu abephula isisekelo sombuso webandla labo.
Flagrantly disrespected its own constitution.
Uthi uzizwa ekhululekile emoyeni ngalokhu akwenzileyo.
It's just a question of finding a political home that dovetails with my own ideological benchmark.
Lokho engikwenzileyo kuhambelana lemicabango yami kwezombusazwe okunjengokulwisana le New York colonialism, imicabango yami yokulwela abantu kuzwekazi le-Afrika, ukulwela abantu abancindezelwa kakhulu. Ngilesifiso sokubathuthukisa. Akulabandla elingela maphutha, kodwa ngibone ukuba iZANU-PF yilo ikhaya lami.
Taking into account my own deeply held ideological convictions, ZANU-PF was the home for me.
Kodwa isikhulumeli sebandla le-MTCT uMnumzana Witness Dube uthi hamba juba baza kuchutha phambili.
Danisa kakhulu ukuzwa ubaba Obet Gudu esithi uchiye i-MTCT ngalezi zathu azinikayo. Ethi kulo kuganga, ukuganga konke i-headquarter yokuganga ngokuzana. Ungumuntu osuke waba madola nzima wasekhathala, wabulawa indlala ehambeni, wasecabanga ukuthi kungcono nje azincengele indlala yakhe ngokudlala lokho okungadliwayo.
Lokhu kusekelwa ngudokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance.
Obet Gudu udula khangela ukuthi i-MDC Alliance akayazi ngoba akazange vele ayijoyine kuze kube namhlanje. Ube vele ngumuntu engekho phakathi kwayo, njalo engumuntu oyiliswayo. Ngalokho siyazi ukuthi kulesizathu sokuthi akhulume kubi ngathi.
Umsekeli wesikhulumeni sebandla le-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafa uthi uGudu unjengebele lendlela.
Wangena ku-MDC nge-backdoor kavuthwanga. Ikho limbona ephongweqa njengewabayi esuka lapho esiya lapha. Uvela ku-MDCT engena ku-MDC Kuphe. Nango sebuyela futhi kuZANU-PF lapho wavela khona. Seqedile esithi iseko. Wasuka kuZANU wangena ku-MDC waya ku-MDCT kaKuphe. Khathesi sebuyele lapho ozalwa khona. Yikho ke amaphupha njalo singake saqeda isikhathi ngakho.
Kulamalunga ebandla le-MTC Alliance amaningi okuthiwa asengena kubandla le-ZANU-PFCT selidilika ibandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abalandeli balo bathi liqinisaka ibandla leli. Unkosazana Enira owayesaziwa ngegama lokulingisa elithi Bimbayi kustudio 263 umabonakude ungcwatshwe namhla eZororo Cemetery eHarare. Unkosazana Nira ugwazwe ngabantu kwele South Africa ezihambela. Abantu abaningi bakhathazekile ngobhubha kukankosazana Nira. Omunye wabo ngunkosazana Thembeli Hlengoyo oloba imidlalo kumabona kude.
Sizwa ubuhlungu ukulahlekelwa litalenti elingaki uAnanira, ukuthi ulahleke esifaka ubuhlungu ephecheya kule South Africa. Ube ngumuntu ogifted kakhulu, singathi ngumuntu ophiwe kakhulu sikhangele kumabona kude eku-acteni kakhulu. Bekwanisa ukudlala umlingiswa alright. I remember back sisakhula nje siqalisa nje ungena kuze nezwe zamafilimu. Isikhathi sangikhona sasisebenzela kumakorokoza sibona nje ukuthi amafilimu ayenziwa njani. I-Studio 263 la yayingeyinye yamasobis eyayidlala esakhula ngawo back then kuma 2000. She was very talented person kakhulu uAnanira, and kubuhlungu ukuthi ufele sekwe South Africa ezama ukudinga impilo.
Lo ngukusizana Thembeli Hlengoyo oloba imidlalo kumabonakude, sixoxelaye ekobulawayo. Singahanjeni kusigaba esilandelayo, sinesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu badabuka kuzwekazi le-Asia batshengisele izwe lokwelemelika besithi kumele kumiswe ukukhahlanyezwa kwabanye babo abatshaywa ngabamhlophe abathi yibo abenza kwaba lo mkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abedlula izigidi ezilikhulu 132 million emhlabeni wonke jikelele. Umongameli Joseph Biden uthi akumelanga abantu laba bahlutshwe ngoba kabalethanga umkhuhlane we-COVID-19. Abantu bavota namhla eCongo Republic lapho umongameli Janice Soso Nguweso ukhangelelwe ukuthi uzanqoba kukhetho lolu.
Senganamasiko wesenzi bemandla
yena ubaba mkhulu babe lobola
usenzi.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenduna uThulani Mgobhojubane, induna kaMthwakazi ehlala eGoli. Usanda kuya esigodweni seNkosi uZwelithini osanda kufihlwa kwaZulu Natal.
Angibingelele sizwe sikamzilikazi kamashobane nomambo.
Akusitshela ukuthi uhambe njani khonale esigodlweni seNkosi.
Ngithi anginazise abantu bakethu ukuthi njengoba nazo ukuthi siye saphuma siyale kwaNongoma kwakhetho omthandayo nethimba lamadoda amane la bengihamba nawo okuyithimba lami, sisiyobabaza sibabazela indlu yakwaZulu nesizwe sonke sakwaZulu. Hayi ngithi nje sibabazela nje amanguni wonke jikelele ngokukhothama kwengonyama isilo samabandla uBhejane Phume Sigqiwini uKing Goodwill Zwelithini kaBhekuZulu ingonyama yesizwe samaZulu.
Balamukele njani khona ngale esigodlweni?
Sifike sathola ukwamukeleka kahle sisizwe sikamthwakazi, sathola ukunethezeka, sakwazi ukubabaza, sibabazela amazinyane noNdlunkulu basendlini yobukhosi. Konke lokho sikwenze kwenzeka ngentando kaNkulunkulu okumvelinqangi osiphe amandla ukuthi nathi siwazi ukugcina amadolo sikhuphuke njalo size siyofika khona esigodlweni kwakhetho mthandayo. Abantu bakwaZulu njengoba nazi nani ukuthi sinobuhlobo obukhulu kabi esinabo nesizwe lesi samaZulu, okuyinto esiyiqakathekisa kakhulu thina ngoba ubuhlobo bethu siyabuqakathekisa ngoba nabo bebuqakathekisa ikakhulu bona abasendlunkulu yakwaZulu. Bafike basamukela kahle, sazizwa sisekhaya. Kwayintokozo kakhulu ukuthi bebone abanye babo abahamba nomunye wabo obumzilikazi kamashomane eminyakeni eminenye edlule. Siye sababazela ke isilo samabandla, konke kwahamba kahle, wenziwa ke umsebenzi wokutshala isilo samabandla waba impumelelo. Konke lokho kube kusezandleni zikamveli Nqangi, akuyena esikhothama kuye sonke.
Aqhiba okwalamhlanje baba Jubane,
kibo bonke abazizwa belahlekelwe, ngithi abaqine amadolo, ngithi dudu kini nonke, ngiphinde ngithi dudu esizweni sakwaZulu, ngithi dudu emazinyaneni esilo, ngithi dudu nakubondla unkulu besilo.
Hayi ke olamhlazi malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke, sesixoxa lenduna uThulani Mgoqojubane, induna kamthokazi ehlala eGoli. Silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyabonga njalo ukuamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Bemfuna sikhangele umbhalo kaLuke chapter 18 verse 31. Lithi lona ilizwi lenkosi, uJesu wadonsela abalitshumi lambili eceleni wabatshela wathi, sesisiya eJerusalem lapho konke okulotshiwe ngabaprofethi ngendodana yomuntu kuzagcwaliseka. Ngakho ke bemfuna sikhangele uhambo lukaJesu lapho esesiya eJerusalem, lapho ayelanda khona ukuyabethelwa, lapho ayelanda khona ukuyadubeka, lapho ayelanda khona ukuyahlambazwa, lapho uJesu owahamba esiya kuba imvana kaNkulunkulu eyafela izono zethu zonke. Bemfuthi unanzelele ukuthi mlaleli wami, ubizo lukaNkulunkulu aluzwisiseki ngenxa yokuthi uJesu lapha ubabizela ukuthi ayekufa, wayebabizela esigabeni sokuthi ngani usehlulekile, ngani usenqotshiwe, nxa wathelenga laphana esiphambanweni ekhafulelwe elo mqhele owameva edatshulelwe wathathelwa impahla zakhe, kwakungani isitha sesinqobile, kodwa kwakulubizo lwakhe uJesu. Lapho isitha esibona ngani sesinqotshiwe khona, uNkulunkulu yena uyabebona ukunqoba kwethu nokunqoba kwentando yakhe. Ngakho ngifuna sinanzelele ukuthi ubizo lukaNkulunkulu olungaphezu kwempilo yakho langaphezu kwempilo zabanye abantu. Ngesikhathi esiningi abanye abantu abasoze bazwisise ukuthi wenzelani lokhu okwenzayo, ikanti kuyabe kulubizo lukaNkulunkulu. Into ekhuthazayo ukuthi uJesu elenge esiphambanweni kwakungani unqotshiwe, kodwa thina sonke siyakwazi ukuba waba lokunqoba okwaba ngokwethu sonke. Ngakho lawe kunjalo empilweni yakho, kule minye imimo okumbisimo ongena kiso, okokuthi nxa omunye umuntu ekhangile uyabe cabanga ukuthi hayi umuntu lo sokuphelile okwakhe, kanti ngenxa yokuthi wena ungaphakathi kwenjongo kaNkulunkulu uyabo uhamba phakathi kohambo lokunqoba. Lapho ke bengacabangeli babona ngelanga lesithathu usuvukile waphuma ethuneni phakathi kwesimo ebesenzima. Ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuthi abanengxisi yabo zesithi nxa sokunje sembethelwe esiphambanweni yonke into isiphelile, kanti hatshi, izinto zikaNkulunkulu lobizo lwakhe aluzwisiseki kwezinye isikhathi emuntwini wonke, ngoba uNkulunkulu wenza izinto eziba opposite lezinto zemhlabeni. Lapho umhlaba ucabanga ukuthi umuntu usehlulekile, uNkulunkulu yena yikho lapho aqalisa khona ukusebenza ekusesigabeni sokuthi unqobe. Manje angikwazi ukuthi wena namhlanje empilweni yakho ungabe kumbe kulomkhuhlane, ungabe kumbe kusemtshadweni wakho, ungabe kumbe kungumsebenzi wakho, ungabe kumbe kuyizinto zemali ezenotho, ungabe kumbe kuyilalako umuntu esithi kambe mina ngizayenda nini, ngizathola nini umtshado sokwehlule. Kodwa ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuthi uNkulunkulu le njongo niyazi, mina omunye umuntu othi uyahlala zabele 40 years, hayi lo ngasachadi kati uNkulunkulu umlungisele umuntu wakhe abangahlangana kuphele sele 40 years ngabe sesele 20 years kumbe 25 kumbe 30 engxenye bezahlangana lomuntu ongawusuye lo uNkulunkulu ambekele yena ngakho ke ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuba ungabodangala injongo kaNkulunkulu izokufezeka empilweni yakho
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu odangaleyo wonke umuntu ocabanga ukuthi engxenye yonke into isiphelile bakhuthaze ngomoya oyingcwele langezwi lakho kulabo abagulayo siyabathandazela baphilise ngegama likaJesu amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usemispanda Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami lenkomo
Siyabonga kakhulu untungami lenkomo Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha
Lingali tshona njani umthwakazo omuhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Gobe namhla kuhlelo sixoxa lo Robson Mhlubulo usomabhizimusi osakhulayo umhlubulo uthengisa imbiza zokufaka amaluba lokunye okujene Mhlubulo ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okunengi ngomsebenzi wakho
Sanibonani balaleli umsebenzi wami engiyenzayo umsebenzi wokubumba imbiza zokufaka amaluba ngisebenzisa ama-plastic afana lesigubhu zama-drinki elizinatha elizilahla mina ngizihambe ngizidobha ngizibuthanisa ngemva kokuzibuthanisa ngiyazilungisa ngizikhathekhathe zibe ngiimbiza ezinhle sengizifaka amabhenda ngilungise kube kuhle kokuthi usungafaka endlini noma ngaphandle eyadini noma ukulengisa ngapi noma ikuma functions singasebenzisa ngoba ngilungisa langamavazi okufakela ama artificial flowers
Yazin Robson inengi labatsha elizweni leyakhala lesithi elizweni akulamsebenzi kodwa wena usuthole indlela yokuziphandela usebenzisa ama plastic ulawo inamazi okupha abontanga ababona ngani akusela indlela zokuziphandela elizweni
Iqiniso lelo Mr. Gobe enenge lethu elabatsha siyakhala kakhulu sithi elizweni akulamsebenzi lami bengumunye wabanye abakhalayo besithi elizweni akulamsebenzi kodwa ngemva kwesikhathi ngabona ukuthi ukukhala akusizi into eqhakathekileyo kudinga into ongayenza wena ukuthi ube lomsebenzi ngoba imsebenzi lesilinda imsebenzi eqala ngabanye abantu so mina ngayithatha ngayenza ukuthi lami ngiqale umsebenzi ongowami so ngakhona lokho mina ngithi kwabatsha khangela lapho okhona ukuthi kuyini ongakuthatha ukusebenzisa kungaba yikulima kwindawo encane qala ngendawo encane udingi into engadingi imali eningi kodwa singaqali into engakusiza empilweni ngoba lami nginje ngi example womuntu owayehlupheka ngokudinga umsebenzi ngokudinga imali yokuqala ibhizinisi kodwa ngabona into eyingcekeza amaplastic izigubhu ngazidobha ngaqala eyami ibhizinisi so lawo usesomuja khangela lapho khona ukuthi kulane usungaqala enye into engadingi imali enenge efuna nje wena ingqondo zakho ukuthi uzisebenzise uqale into engakusiza
hayi sakuzwa Robson isikhathi sesidliwe ngumangoyi gciba ingxoxo yethu
imbiza engizilungisayo lama plastic ngezigubhu sihle kakhulu balaleli abafuna ukuzibona abafuna ukuthenga lingambamba kulabo abasezimbabwe bangangithola bangamvakatshela eChabalala kulabo abakhatshana abangafuni ukuthumela lokubona selingangithinta kunombolo ezithi 0773245 576 kumbe selingangithola kwenye number eyi 0773245780 ngenye inombolo elingangithola kuyo mali kuthe kweyinye
silukandaba liyamuzwa uRobson Mhlubulo usomabhizimusi osakhulayo siyabonga kakhulu Robson ngokungena kuhlelo isikhathi hiswe sedliwe ngumangoyi olebalisayo ngenjabulo igama lami ngumaikove mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle bye bye
siyabonga Mike Hobe namhla silomajaha wodwa Ndlovu owaziwa ngegama lokucula elithi Jay's Marabini usanda kwethula indlekizane yengoma yomdumo wamakhosi irege
yamle edume kakhulu eyindume ezulu ethandwa ngabantu ngendlela eyisimangaliso eZimbabwe eAfrica kuzo zonke indaba ithanda kakhulu ingoma le engikhiphileyo ngemva kwezusuku ezintathu ezidlulileyo ithi ja deliver us ngoma engiyizileyo ngomdumo wereggae esindebeleni sithi umdumo wamakhosi umdumo wezihlengeni hayi bayithanda kakhulu abantu kakhulu kusho ukuthi ngezindlela abantu bevele belinde ukuzwa umculo ongani uwehlukile kulalowo mhlawumbe ebengiwenza so ngakho kuyajabulisa ngaba kusukuma wonke umuntu usunxa ungakasukumi hayi kusho ukuthi kumele usukume la uyilalele ingoma ngoba sengifonelwe ngabantu abaningi ngize ngifonelwe la nguthuthukani Cele lo obedlala lo Lucky Dube eyintshela ukuthi ingoma le uyaendoza is the best song so far in Africa. Ikungiphakamise kakhulu lami ukuthi ngizwe kwanjabulisa kakhulu ukuthi ngizwe ukuthi khona abantu abakhulu njengoThuthukani bayibonile le ngoma bayithanda. Emkambo wezingoma ingoma iyenza izimanga iyenza izimanga iyenza izimakhulu okungijabulisayo ukuthi abantu basekela ngendlela engumangaliso kubo YouTube lapha kuzo zonke indawo abantu bayithanda njalo abasakazi abanengi sebeyithethi bayidlala kakhulu kuma radio stations so isihambile yazafika kubo Swaziland kade si ulomunye uDJ oyifuna eZambia ngikhulumi ngeZimbabwe ngoba bayithanda kakhulu ngevike ezanza benle interview lapha uradio SAUK so kuhle kakhulu kubona abantu besukuma besekela umculo abamthandayo so ngakho hayi kunjabulisa kakhulu ukuthi indlela ehamba ngayo so abantu abahambe bafika ku YouTube bafike ba like ba subscribe kevele umculo engiwuthandayo ngasho njalo ngiyawuthanda kakhulu ikakhulu endlala kakhulu uBob Marley uPeter Tosh ngumculo le message ngumculo ohlanganisa abantu kungakhethelekile ukuthi uvela ngapi komhlaba uma ungadlala umculo wereggae wonke umuntu uyawuzwisisa uyawunderstand ngoba umculo odumileyo njalo ngumculo othandwa ngabantu emhlabeni wonke jikelele ngakho ke ngendlela lengoma ehamba ngayo kusho ukuthi kusamele vele ngenze ialbum yayo ireke so ngakho ke ivele ingoma zikhona zivele zikhona zifose ukufana tiphela mina nge studio ngifike ngifake izingoma ngenze ialbum ngenze labantu ialbum ngoba hayi bathanda kakhulu umculo ireke lo mculo emvele ngiwenza ngakayenza ireke ngizaqhubekeka lawo ngiwenza ngizabe ngirecorda kusho ukuthi ingathanda kakhulu ngizabe ngirecorda lo mculo ekade emvele ngiwenza ngibinde ngireketa umculo we-reggae ngoba la uloka emvele ngiwenza ulabalandeli abaningi kakhulu lalo i-reggae sihlwangezelela-ke ukuthi abantu hawu kuhle kuvele kube indumiso
ukuhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo sokulungiselelwa ukuhlatshwa kwabantu okwesibili iJackson yeSinopharm ungcwatshwa umlingisi olodumo uEnn Mira obulewe kule South Africa. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguGibbs Dube.